la mugela uhlelo vuselela umoya igama ngotungami linkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla uziphathelene mfundisi
ngesikhathi esedluleyo sihlobo zenkosi ezidalekileyo sabala encwadini kajohane isahluko sesine imbili yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze silidinge njalo sikhumbuzane ngalo ufundeka kanje owesifazane wasesamariya uweza ezokukha amanzi ujesu wathi kuye ngiphuzise akunginathise ngimile nginika amanzi ninathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami zihlobo zenkosi ezithandekileyo namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu umama lwasesamariya wayekwazi umthombo lapho kuphiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe egodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkomponi emaplazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayaselwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlanga lwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa kusalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikankulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunjenje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala-ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede okomalokhu esilakho kusizani ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabaliyiyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe yisiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa balamapulazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphenini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise impilo hayi silocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa okuba licala yikuthi kuzuze njani owenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa emfitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kazulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiya phambili abantu baphiwa inkomishana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuni inkomitsho erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakankulunkulu izinto ezizabaphilisa nkulunkulu asisize-ke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni thixo ngena enhliziyweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane lalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkumo